Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Malamulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 izibandlela 2024 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
kuyinto ebuhlungu yesizwe ukuthi abanye bethu abayisebenzisebethu ngelo mgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So kuyatshengisa ukuthi ungela ngomgodwana kwenzakele kusegcileni ukuthi kukhona okungenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo.
Nobody affected. And the guy was actually in good condition, and people really they don't want to lose that meat, and they tend to keep the meat, and they don't report it to our services authorities.
Abantu bayacetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe ifele yodwa, ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwaso usabalala okwethusayo eziqhintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqhintini seNkayi esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa uphanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso yobona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eye-Center for Natural Resources Governance, umnumzana Farai Magu, owethekelele lomgodi namhlanje, utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke kokuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Umagu uthi inani labantu abangabe behlelwe yingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo, njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembango kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Umgodi owe-Red Wing ubikwa uphansi kwenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe, umnikazi wayo kulilunga leZANU-PF elimela iMavukuta Fara edalela ephalamende, umnumzana Scott Sakuphanya. Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakuphanya ngalolu daba, kodwa abenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU esigabeni eseWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizwe ukuthi abanye bethu abayisebenzisebethu ngelo mgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So when you would be unfair on Kodana when they accepted it would be called on and Zwanga. Or when Gavan Babu Melavangena and Gawain ain't going to be there. So for no winter solution, Makuli, then it's a rent.
Is this a say no? Lina and Jenny's Sevenzi, Pavas Bindi, Womely Quentarali.
Yes, it's with the Marguerite that I didn't take on our Sunday Lindy. Would you want to have a woman that I know and the way they say the card is clear with it, Umcheto.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa kumgodi lithini kibo
ngakuthi ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesikhathi kodwa sithi ukuthi sina esiphele siphila fine sale sile live nawo laba abahambileyo sinandela ukuthi singavumi kube nelinye isimbo ezafana yenza
sokuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulomgodi lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe.
Okukhona ukuthi ikona bengukuthi ukuthi indaba ze health and safety. Kufanele ukuthi umuntu angene emgodini kube yethu ukuthi umgodi abantu abasoze bathile ngoba. Kodwa phezu kwalokho futhi kube nendlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike. Kuyangifanele masinya labo bantu abadile lo mgodi. Kube le ndlela kule basebenzi ezana ukuthi bakhiche. Kodwa ungananzela ukuthi kunabe ukuthi asilazo indlela zokuthatha lawo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshuku. So ke naw silandela sibili i-being practice international umhlaba wonke imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi ngaba sebedilikile bahlembe avela kufayelanga isebenzi kodwa njengoba eZimbabwe sakho ama-employers ethu abakhathiethu basuka bakhithikisa imali kakhulu abalandaba le mpilo zabantu ikhani bantu abangiluleka bayekhupha igolide kumbe labantu kanabangene sithela imali impilo abasazikhanyele kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eziyingozi empilweni zethu u-employer le labour act ukuthi iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafa ingozi yakho lapho ungasebenzela khona sisebenzi ungavumi ukusebenza so-ke singakuthi ngamaplan ukuthi ku-mining sector we are not asilanga ndlela we are not prepared to rescue abantu in terms of imbolo yikho namhla sakuyinga ngisho kuphosa ezindlini yena umuntu onesithwala kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa kuthola ngale nto ephila usezehlile ngabantu ngenxa yokuthi asasathola umoya wokuphefumula kanti ngabe ukhwanisiwe asikwazi nabantu bengasala bephila emgodini kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu esigabeni ese-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi. Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa uzusabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusilo qiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni ukumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo Kancube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane we-anthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. Uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sokufe inkomo ezidlula amathumi amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondiso walolu hlangothi Dr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke, kodwa akula mibiko yokuthi kulo muntu osebulewe yiwo. Ngakho-ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezifele yodwa ngoba kungazakali ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially those animals which are actually nice, 2 years, when they have 2 years old, normally they're affected and they die well, they're actually in good condition, and people really don't want to lose that meat and they tend to eat the meat. And they don't report it to our services, authorities. People are advised not to eat animals when they are fat zega at Faukushua, especially these days, those of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunjele Zimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000 lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Gope South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we are going to continue vaccinating in all those hotspots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sesizulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kweleZambia.
But as I talk now, there is an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife in Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugcizelele ngabahlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization olwethule imibiko yokuthi sokuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezwekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifiyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobuningi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke, kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe luveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo, ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutabo kaNcube.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcweti ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. UNokuthaba Dlamini owe-Studio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo we-Studio 7 iveze ukuba abantu abasezixintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuya ngaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda, usobhuku webhuku lakomadlewudlewu, uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele avele la kachana, iGMB yakusela mavili, siyahawula, asikwazi ukuthi siyakuthini. Phezu kwento zonke sibona lezulu nanti, ha umumo susala, asilazulu kuvele imihlola kithi asikazi siqala ukulima ngo-December sasibe sesilimile ngabo-November kodwa lonyaka izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala
amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini semantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobhaha lasemaphandleni
ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama-under 5 kuba lobunzima kakhulu labo abadala ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphethe abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okwaneleyo abakutholi ngendlela abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga enzile engatshone enathembe amahewumbo okunye okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili abantu abaningi kutho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo
umongikazi emangweni wemenda unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lwemelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo
bazamile abantu bakamlimi ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla ngalokho akulalutho akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu yikho esikukhangeleleyo sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwe engasagcini manzi okuya ngaphi
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi ziyaswela ukudla zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo banga lomntomnyama inkomo angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi kunzima uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kuthangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathi ntambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele indingeko zikaZulu wonke elizweni ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimtha
esinga ukukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inyo curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECDA, ECDB kukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama i-mother tongue bese kukhangeleleyo and sabe sikhangeleleyo ukuthi i-deployment zikunanzelele khonokho zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana ababalisi bahanjiswe isitasale abafundisa izinga eliphansi lika-ECDA, ECDB grade 1 nabo grade 2 kuhanjise ababalisi abazayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-communities ukuze bafundise kuhle abantu so ni let themba lokuthi uhulumeni uyakwazi ngokwe-curriculum le yavunyelwana ikhuphiselo loku-update i-curriculum le likhutshwa nguhulumende uyawazi ama-need nxa kungabe kulabantu abadiploya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi bayabe bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Lona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazo yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutsho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abaneleyo especially kuluhlula kwangapha kwemathikweni amathibeleleni asebekhona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende ngawo uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathi ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapha abadingakala khona khangele kuze indimi lezi ezinye sibe zaziza kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngabatholakala nxa bekhona abagraduathayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo baye badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi uzenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyaya khona ayenelisele kufisa abantwana ukuze abantwana bathole i-value from the teacher ngibona ngale ngxenye nxa singahlala phansi sibe le indaba eqondileyo probably a proper CSD education i-board ethile i-education yenza i-board ikuhlolisise khona okuyikukhangela ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size sifike esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungakho se kusinike a clearer picture okwakathesi ngingazake ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi sibe nokuhlolisisa nokudingisisa siphume nokubambekayo ama-facts angasinika sithilele indaba angasinika sithi chart the way forward ukuze silenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yabakhona nxa sesiya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemaNdebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho ukuthi ngakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikubonisene sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kwezinye zezifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyiwo abakhethwe yizigaba nxa bengabe be-interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi bakuthole ukuthi kungani singelabo abantu abayelungileyo besilabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions affectile affected sisebenza ndawonye laba bonke abane-interest in education ne-interest in development elizweleni lehlangothi langapha emaNdebeleni ukuze siphume le-solution eqondileyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasisa ukuthi udubo lolu likrede labo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Akuneni Maphosta osanda khethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC. Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke wazibiza ngokuthi nguMabhena kuphela kwezomculo. UMabhena udabuka eLowakwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalata lakhe elitsha.
Oh, sanibona nisizwe sakithi ezokucula ngiqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurch kuma groups zechurch ukuya record studio ngaqala ngo-2009 le group yesabatheni olothwa isingmeyo. After lapho ukuphuma kwami esabatheni kulapho engahlangana khona lo Wilson Dlamini, Wilson obecula lo dokotela, lapho esaqala khona ukwenza i-album 2017 album ethi Jehova Yaphendula. Kwathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson, kwase kuthi ngo-2021 kulapho engenza khona yami album sengingedwa ethi Izinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunumber ezithi 0731893191, 0731893191 eseSouth Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma digital platforms onke. Ku-YouTube ungangena nje uthi Esmabena, Konke Kulesikhathi Sakho uyayithola. Esmabena Uyangazi uyayithola. Esmabena Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bangiphakamise lama sponsors lama promoters siyawadinga, sengani uNkulunkulu angangenela konke kube kuhle. Mbathembise okuhle kakhulu uNkulunkulu ababusise.
Ngiyethemba ukukholisile umculo ka Esmabena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kodwa ke singeke hlukani wathi isikhangile ezihamba phambi ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi. Umsebenzi wohle ngabadilekelwe umgodi wenjiwa igolide owe Red Wing eManikaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe. Njalo sokusetshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Sokugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.